sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuvulwa kwezikolo konke le calendar kuqondile, kodwa isikhala ngakho thina silabantwana abayaqala u form 1 imali, ngoba kunzima ukuthi sithi sigcina imali lokuthenga ama uniform singakabi kwazi ukuthi umntwana uyafunda ngapi, ikakhulu ama day scholars ngoba badinga indawo ngokuthi bathwe ama-result.
Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo. Iningi likhala ngendleko ezizadingakala lapho abafundisi bephindela ezifundweni.
Mina lokhu ngikubona njengokuhlukuluzwa kwami njengomuntu ongumama, ngokuthi nxa obaba besifitha lapha bonke bahlonitshwa babayekela bahlala ephalamenti, bonke bahlonitshwa banikwa imali okufana naye. Kathi sokunguthokozani kuphi kumuntu ongumama? Uthokozani kuphi sokumele sihlukuluze? Akumelanga ukuthi aphiwe imali, sokumele ukuthi akhitshwe ephalamenti. Lokhu yikho engikulisayo. Indaba zonke lezi sengizihambise emakoti.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli welunye uhlangothi lwaleli bandla, unkosazana Thokozani Khuphe edalela ephalamende. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kulabantu abangamakholuphose amabili 185 abafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo. Iningi likhala ngendleko ezadingakala lapho abafundisi bephindela ezifundweni, ikakhulu kulabo abaqala izifundo zika form 1. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumnyaka ka-2022 abafundi bakhangelelwe ukuba sezifundweni okwensuku phose ezingamakhulu amabili, 185 days. Phakathi kwamathemu akukhangelelwanga ukuthi kube lokuma kwezifundo ukwenzela ukuthi kwehliswe ingozi yokumemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sukoluhle Sithole, omunye wabazali olomntwana oyaqala izifundo zika-form 1, uthi kulobunzima kakhulu kibo ngoba bengazi indleko ezifunekayo.
Ukuvulwa kwezikolo konke le calendar kuqondile, kodwa isikhala ngakho thina silabantwana abayaqala u-form 1 imali, ngoba kunzima ukuthi sithi sigcina imali lokuthenga ama uniform singakabi kwazi ukuthi umntwana uyafunda ngapi, ikakhulu ama day scholars ngoba badinga indawo ngokuthi bathwele ama results. Esikufisayo ukuthi nxa kusenziwa konke lokhu besikhumbule lathi, ngoba iningi liza laluka lingayiqalanga u-form 1 labanye, kuzaba into ebuhlungu kakhulu kithi abazali kanye lomntwana.
Umnumzana Thuthukani Maphosa, omunye wabazali, uthi isikhathi esilahlekileyo sinzima ukuthi sihlengeke.
Isikhathi kuzoba nzima ukuthi sihlengeke isikhathi esivele silahlekile. Sinenge isikhathi esikhulu isikhathi esilahlekileyo la. Njalo enye into futhi okumele siyinanzelele lapha ukuthi ekuvuleni lapha kwezikolo, kuyovulwa izikolo kuphela, kumbe kuyovulwa izikolo zizodwa sithi imduli, kumbe kuyovula lababalisi, ngoba kulenye impi futhi okusamele iliwe. So ke umbuzo esilawo ukuthi even i-calendar iphumile, siyazibuza ukuthi ababalisi bazoba khona yini ezikolo lapha. So ke ngokunye kuzadetermine ukuthi i-calendar leyi isikhathi esilahlekileyo siyahlengeka yini. Ama-holiday aqakatheke kakhulu bafundi, njalo lababalisi bathole ithuba lokuphumula.
Unkosikazi Ruth Banda umzali ukhalaza ukuthi abafundi bahambe nsuku zonke kungafakwa imigoqo ye-COVID-19.
Engikunanzelelayo ngekhalenda le esikolo yokuba ithemu yokuqala bavula inyanga ezimbili kuphela, njalo nxa kungaqhutshekwa kuhanja amalanga amathathu ngeviki, kutsho ukuthi siyavalwa umntwana uyabe ehambe phose inyanga eyodwa. Ngibona engani ukuze abafundi bahlenge isikhathi esilahlekileyo. Abafundi nsuku zonke sine lokhu okwe-social distancing, ngoba isikhathi esiningi asiyilandeli ngendlela.
Sehlulekile ukuxhumana labogatsha lwezemfundo kodwa esikhulumeli sogatsha lolu sazise iphephandaba lechronicle ukuthi izikolo zizavulwa okwensuku ezihleliweyo kungamiswa izifundo. Kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo, uhulumende ukhangelele ukuqhatha ababalisi abazinkulungwane ezilithumi i-10,000. Amanani anyakenye aveza ukuba kulabafundi abayizigidi ezine laphezulu kwengxenye i-4.6. Amanani anyakenye aveza ukuba kulabafundi abayizigidi ezine laphezulu kwengxenye i-460,000 kuthi ababalisi bazinkulungwane ezilikhulu lamathumi amane i-140,000. Umphathintambo wogatsha lwezemfundo uDokotela Evelyn Ndlovu ekhuluma lephephandaba le-Herald uchaze ukuba bafuna ukwehlisa inani yabafundi abakhangelwe ngumbalisi oyedwa ukuze kulandelwe izicwayiso zegcikwane ze-COVID-19 esokuqhelelana. Wengeze ngokukhuthaza abafundi abaleminyaka elithumi lane i-14 kusiya phezulu kanye lababalisi ukuthi bahlabe ijekiseni yokumelana legcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le MBCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli olunye uhlangothi lwaleli bandla unkosazana Thokozani Khuphe edalele ephalamende lisithi usephumile kubandla leli, kodwa uMakhuphe uthi lokhu kwenziwe kuye ngoba engumuntu wesifazana. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
UMakhuphe utshele intatha lezindaba eHarare ukuba usexotshiwe edalele ephalamende ngumnumzana Douglas Monzora esithi uyamangala ukuba idalele ephalamende likhethe njani icele elilodwa le-MDCT. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuphoselana ephilayo phakathi kwamacele omabili awe-MDCT. UMakhuphe esithi usexotshe uMonzora ngemva kokwazisa wakhe ukuba usekhokhela ibandla le-MDC Alliance lapho ebhalisa kukhetho lwama-by-elections. UMakhuphe uthe ngesikhathi ibandla leli lidabuka phakathi ngo-2005 idale lephalamende alizange likhethe cele esithi kuyamangalisa ukuba kuyini okwenze uMonzora waphiwa imvumo yokumxotsha. Uthi ubona ingani lokhu kwenziwe ngoba yena engumuntu wesifazana.
Ngapha iMinister of Justice sifuna ukunika uMonzora imali yonke. So mina lokhu ngikubona njengokuhlukuluzwa kwami njengomuntu ongumama. Ngokuthi nxa obaba besplitha lapha bonke bahlonitshwa, babayekela bahlala eParliament. Bonke bahlonitshwa banikwa imali okufana nayo. Khathi sokunguThokozani Khuphe umuntu ongumama. UThokozani Khuphe sokumele ehlukuluzwe. Akumelanga ukuthi aphiwe imali, sokumele ukuthi akhitshwe eParliament. Lokhu yikho engikulwisayo. Indaba zonke lezi sengizihambisa emakhoti ukuthi amakhoti ahambe ezibona. Nginethemba lokuthi amakhoti lawo bazazicuba ungula kuhle bengakhethi uhlangothi.
Uthe uselobele inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ukuba zicubungule ukuba kungani abesifazana behlangelwa phansi kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeni secele MDCT elikhokhelwa nguMonzora uMnumzana Witness Duke uthi akusiqiniso ukukhulunywa nguMakhuphe.
Umama uThokozani Khuphe uzokhele amalahle ekhanda yedwa. Abadala bathi umzenzi kakhalelwa, kukhalelwa umuntu oyabenziwe. Awusuki ungumkhokheli wephule iconstitution yebandla ulove emhlanganweni abantu bazame ukukuvalavala njengokuthi kwenziwa ngumuntu omdala, ubwesusuka uze uyofika kunozi kubona izindaba uzikhulumele wedwa ngomlomo wakho ukuthi wena usukhiphe usuphumile ephathini njalo usuxotshe umkhokheli owakhethwa ngabantu.
Kodwa isikhulumeni sikaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu uthi akuqondanga ukuba axotshwe esithi iParliament kumele imkhangele njengomuntu okhokhela ibandla elizimeleyo.
Splitter phakathi kwaGibson Sibanda noMorgan Tsvangirai, akula muntu axotshwayo eParliament ngoba uSpeaker wathi hambani liyelungisiza indaba zenu. Uchazile ukuthi ngo-2014 uTsvangirai wathi Splitter lo Tendayibiti imali political parties finance yabelwana okulinganayo. Uchazile ukuthi kuyamangalisa ukuthi ngo-2022 yena seyehlukane noDouglas Monzora kodwa imali political parties finance bafuna ukuthi bayinike uMonzora. Uchazile ukuthi ayeka kuvume ukuthi abantu besifazana bahlukunyezwe, wathi yena uza kulwa kuze kuyefika ekugcineni.
Ingcishi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Duke uthi uMakhuphe loMonzora abakwenzayo kuyabalulaza.
Ukulwa kukaKhuphe loMonzora kuyasitshengisa ukubana ama-politicians eZimbabwe adinga imali, akula enye into abayidingayo. Ngoba singananzelela okokuqala, uKhuphe ukuze bese parliament singathi wangene e parliament ngendlela engaqondanga improperly because ukhuphe iparty yakhe wakhontesta abantu bamtshengisa ukuthi hayi ikhuphe wena sikufunda then lo Monzora basebevumelana ukuthi hayi buya sinjani buya singenisa neparty le sixotshela ababevotelwe ukhuphe aluba ngumuntu sibili ozinuka amakhwapha ngabe ngumuntu ongazange engene aluba ngumuntu ozihloniphayo aluba akasangenanga le parliament yakhona ngenxa yokuthi abantu vele bamtshengisa ukuthi abamfuni
imizamo yokuthola imibono yomlawuli wedayile eparliament umnumzana Jacob Mudende ngalolu daba ehlule njengoba ubengadubi ucingo lwakhe njalo ubengaphenduli umbiko esemthumele wona enkundleni yobulenjini ewhatsapp mmele isithu 7 seharare ngumlondolozi Ndlovu.
Ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 185 abafunyenwe bele-COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili 12 kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.2 million asebehlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gcikwane kuthi asebehlatshiwe amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million abazenkulungwane ezedlula ezingamashumi phose ayisithupha 58.7 thousand sebehlatshiwe ijekiseni yesithathu. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqhubeka elizweni njalo abalwela ilungelo loluntu bathi balutshwana abantu abazobhalisa ukuvota. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba lolu hlelo yona ithi iyakhuthaza abantu ukuthi bebhalise. Kumbiko eyethulwa ebulenjini be-internet kanye lemihlanganweni labantu endaweni ezitshiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi i-mobile voter registration le PVR kayisiyonto ehlala isikhathi eside endaweni ethile ngokunjalo ke uyafika ukuthi endaweni eyodwa abahlala amalanga amabili kumbe lilodwa yebo ye kungabe sisithi sokuseduzane lalapho abantu abahlala khona but esisuka sikuqaphele ukuthi isikhathi sakhona abaye besiphiwa abantu ukuthi baguduzane bakhumbuzane badonsane bayire yesa sebesilutshwana kodwa ke siyakuthabela khona ukuthi PVR isize yasondelela abantu lanxa nje kuyisikhathi esilutshwana.
Ezinye ingxaki elizitholayo ngalolu hlelo yiziphi ezanqabela abantu ukuthi bebhalise ngobuningi ba
okumqoka kakhulu okuyikho okungabe kusenqabela ukuthi abantu bagijime bayefika lapho kurejistwa khona eduzane labo ikuthi abaningi kakhulu laba abasakhulayo kabalazithupha ngokunjalo ke sikhuthaza abakomsitheli ukuthi benze masinyane labo ngabe kuthiwa lapho kuyabe kusenziwa khona iPVR labo babe behlezi eceleni kwenza ukuthi nxa umuntu ezothatha isithupha athi atshiye rejistile khonapho njalo siyakhuthaza kungajali kukhuluma ukuthi kanti kuvele kwehlukaniselwana kuthiwe kusynchronize lo kana kuthiwa i-synchronization ngesikhiwa ukuthi nxa umuntu ethatha isithupha automatically athi abhalise. So yilo udubo engantwa lukhona lona lolu ukuthi abantu abaningi abalazithupha yibo abafuna ukubhalisa intsha lesikhuluma ngayo indwendwe lokuzibonakala kibo post office ngale e-trade gold lakomsitheli khona ngale lapho abantu abaye befisa khona ukuthi bayethatha izithupha ukuze bazisebenzise ukuthi bayirejista.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxe naye ekwaBulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Yena Melinga lithi lizathumela isikhali sokuzivikela ekuhlaselweni ngesikhali semissile kanye langendizamtshina zebutho ukuyancedisa ezomvikela we-United Arab Emirates ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngabahlamuki abalwisa komakhelwane kwele-Yemen. Lokhu kuvezwe embikeni owethulwe ngukhulumende wele-Melika. Yingozi yomgodi osowama kusebenza wasedolobheni ele-Dunbar esigabeni se-Jharkhand kwele-India odilikele abantu abakade besemba kiwo okungekho emthethweni yibulele abahlanu kubika amapolisa alindawo. ababona ngezokulondolozwa kwemvelo kwele UK de babika ukubana ingozi yokuchithekela kwamafutha ezimota emfuleni yasesigabeni se-Amazon sokudale umonakalo omkhulu kwezemvelo, kwachiya inkulungwane lenkulungwane zabantu kulumango bengela manzi ahlanzekileyo ukunatha nokusebenzisa, njalo kwaphazamisa umsebenzi abaphila ngawo owokuthiya ihlanzi.
Kuhlandla lethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esisezihlala emazweni, sixoxe lonkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle khonapha kwele Melika. Unkosikazi Ndlovu sichasisela ngomumo okhona esigabeni sakhe ngodaba lweCOVID-19.
Yelapha eSeattle abantu bayagcwala ezindaweni, kodwa bekulomkhumthetho ofakwe nguhulumende ukuthi nxa usiyafika endaweni yokunathela siyafika endaweni yokudla, bayakubuza ukuthi uhlatshiwe yini kumbe kawuhlatshwanga, and babe befuna ukubona uyasikhupha sithupha sakho batshengise sokuthatha. So ngaleyo ndlela nxa ungahlatshwanga kutho ukuthi ezindaweni eziningi ezinjengazona lezo kawusafiki. Kodwa ngizwa ukuthi abakhona abanye abanikazi bamabhizinisi abangawulandeliyo lowo mthetho, kuyabe vele yena ngokwakhe engathandani nejekiseni yokuhlatshwa, then abantu ababuya esitolo sakhe kasababuzi. Kodwa mina ngengaphuma nje phande ngolwesihlanu lokhu ngangikuzwa abantu besithwanxa ungena evine restaurant yabuthi uyele uya lesipha sakho sokuhlatshwa yini, sifike sabuzwa sibulisithupha sokuhlatshwa. Njalo lapha abantu baloku besalandi abantu bakuba ngapho ngani bayalandela umkhuba kakhulu imithetho yakhona efakiwe kahulumende athi kwezinye indawo. Ngambone labanikazi bama-restaurants kumbe abamabhar bephuma ku-TV bexwayisa abantu ukuthi nxa lisiza ezindaweni zanini lezitshengiselo zenu zokuthi lihlatshiwe kumbe nihaya lihlatshwa. Hayi emabhasikopini bengakayifika, ngambabone lapha emastadium okubukelwa khona amabhora begcwele. So kusho ukuthi bayagcwala abantu, but lapha engikwaziyo ukuthi nxa ungena estadium salapha eSeattle kumele ungohlatshwe.
Ngokubona kwakho uhulumende wenza konke okufaneleyo yini ukuthi aphathise abafuna ukuhlatshwa ijekiseni yeCOVID-19, njalo kulula okunganani khona ngapho ukuthi umuntu ayihlatshwe?
Mina ngokubona kwami Mr. Andy, lapha ijekiseni khona nxa ufuna ukuhlatshwa uyahamba uyehla, ngoba amanye ama-organizations lakhanjengokungama-department ewe aka-government, thina abanye sisebenzisa government sange sihambe phandle uyadinga ijection. Abantu bemsebenzini bebeziqoqa zona babesebeli ofuthi nxa lifuna ukuyahlatshwa ningahambe lihlatshwa namhla kuhlatshwa endaweni enje kuhlatshwa endaweni enje. Lakathesi ngesikhathi sonale sokuhlatshwa ibhusta afika nje ama-emails kuzonke ukuthi hayi, even lanxa ulo umuntu omaziyo kumbe kulo munye umuntu ngkhaya ungakahlatshi boost hlatshe endaweni engayo. So ukuhlatshwa lapha kulula, nambona ngani uhulumende wenza yonke imizamo yokuthi abantu bahlatshwe, kodwa kulabantu abangafuniyo ukuhlatshwa uhulumende angaze akabathwalela ubhuku. Ngabona yikho khona okwenza ukuthi omunye umkhuhlane ungaze wadeda, ngoba abantu kabafuni ukulandela umkhuba, njalo kabafuni ukuthi nxa kuthiwa ijekiseni laphana kabafuni ukuhlatshwa. Lapha ijekiseni anzaye ngizwe kuthiwa kulo muntu oyiswelayo, ijekiseni igcwele nxa ufuna ukuhlatshwa uyahlatshwa. Mina ngibona ngani uhulumende wenze wonke, kodwa sokusemandleni akho nemzini wakho lemuli yakho lezihlobo zakho labangani bakho ukuthi lenzani ngoncedo lolu luphiwa nguhulumende. Ngoba uhulumende angaze awaletha amajekiseni azabe maningi kangakanani, zibe ziningi kangakanani izindawo zokuhlaba njengala. Kodwa nxa umuntu engafuni kafuni, ngoba uhulumende angaze akufose. Angithi abantu bathi abafuni uhulumende abatshela ukuthi benzeni ngempilo zabo. So ijekiseni lapha iningi, kodwa bona abangafuni ukuhlaba kabasoze behambe behlaba. Mina kimi from ukuhlaba ekuqaliseni yokuqala ASB ngize ngihlabe ukugcina ibhusta anzange ngibe labo ubunzima. Labantu engibaziyo kawuzange babe labo ubunzima, bekulula ukuthi behlabe nokuthi sitshelane ukuthi ayihambani ihlaba lapha. And labade kusuba lula yukuthi kwesinye isikhathi i-community engambona okusenziwa ngamazambini ukuthi liyabalana libe lizibalene ukuthi libangaki. Oyedwa besehamba sesiyacela ukuthi thina sifuna ukuzohlatshwa njenge-community yamazambini, bese kubuya umuntu ozobahlabela ndawonye batshone bonke behlatshiwe. So kulula kunzima emuntwini ongafuniyo. Mina ngeza ke sithi ngenze ngifike esikhathini sokuthi ngingagcona uhulumende, ngithi uhulumende kenzanga ngendlela efanele, ngoba umkhuhlane lo ungumzwa ngedwa emzini wakho ukuthi wena uzawuphatha njani nezihlobo zakho, hathi uhulumende.
Lo ke unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle khonapha eMelika. Obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. abanqintisa ukukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoMbimbitho sebekhankasa ngamandla kobulawayo lapho kudingwa amakhansela labazamela indawo ezithiyeneyo edalele iphalamente. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UMnumzana Richard Ncube okubandla lezaphu uncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edalele iphalamende.
Ibandla lezaphu-ke likholelwa ekwehlisweni kwamandla esiya ezabelweni ebantwini. Nginanzelela ukuthi iphumula kumele siyenze ibe isigaba kumbe ilokitshi elihle kakhulu. Ngikholwa njalo ukuthi yindawo yabantu esidinga ukuthi sihlale ngokulunga, indawo edlula zonke indawo enhle lapho kumele sikhulisele khona abantu abethu, indawo kumele sihlale ngcono siphila impilo yokuthokoza, indawo kumele sithole khona ubukhokheli obusincedisayo ukuthuthukisa isigaba sethu nenhlalo yethu yabantu abethu bakusasa, indawo kumele indingeko zethu zifinyelelwe, sifanele sithole ummeli ongcono njalo oqotho omesabayo uNkulunkulu ozasimela ephalamende ukuvotela mina ikwenza iphumula isuke kuzinga ekulo ibe kuzinga elingcono sisebenza ndawonye. Ukungivotela kunipha amandla ukuthi ngilimele ephalamende ngilikhulumele indingeko zenu, senze izinqumo ndawonye njengezakhamizi nesigaba sethu. Ngitshele uhulumende elikufunayo ngibe ngusomlomo wenu ukuze sifuqe ihulumende isiphe esikudingayo empilweni. Sesiza kwenza amacebo entuthuko sindawonye. Ngigqugquzela ke ukuthi obaba labomama labantu abethu esigabeni banikwa amathuba okuqala nxa icetsha lemisebenzi lamabhizinisi lisiba khona.
Uncube uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bezibuse.
Ngilungisa ukuthi ngifuqe ukuthi abathungameli bagobele intando kaZulu. Ngiza kuba isithunywa senu, ngiza kulimela elikhulumele, ngizalibuza elikufunayo singakayenzi lutho.
UMaxhosa Banda okubandla lezane PF uthi azothola nzima amabandla aphikisayo ukukhetho lolu.
Ngebandla lethu elikhona ngendlela esiyiyo khona kathesani isitrength esilayo thinki sizabamba ama-constituents two or so esingawabamba, ngigoqela ukuthi mbonayo uNkulumane lamakhansila lapha khona kubo-Country Park kulapha ku-Ward 7. Ya, mbona ngani singajoba. Mbona ngani ukuthi siyawina, it's because of the new beginning ezanu PF. Kulabantu abatsha abangenileyo emincintisweni lo. Mina ngikutsho kakhulu abantu bakobulawayo ngokuthi umuntu oyabe efuza ukuthi engene ngani, umuntu ofuzwe bekwazi ukuthi khona ulwela i-region yakithi. Ebekwazi ngayilwela ulwela ubulawayo. Nga ukuthi ungenile engu-MP, kungabe engu-MP lwalo ukuthi ungenile nawo kumbe ngumuntu wekhezi, kumbe ngumuntu welupane, kumbe ngumuntu wezarafano, uthole ukuthi umuntu usesebenzela kibo lapha asebenzela.
Akwaziwa ukuba ngubani ozakhethwa nguZulu ephumula kobulawayo ukuba amele idalele ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kwezemidlalo, imizamo yokuvuselela iqembu elilodumo kumbali yomdlalo wenguqu eleZimbabwe Saints iyaqhugezela njengoba leli qembu selinqotshwe kabili emidlalweni emithathu eselidlalile esigabeni se-Southern Region Division 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma ngemva komdlalo wabo lapho abanqotshwe khona leli qembu le-Talent Vision nge-3 kanyanga ngesonto edlileyo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe Saints uReginald Buhali uthe yena kuzamele bafunde ukulungisisa amaphutha abawayenzayo ukuze balungisise ukudlala kwabo.
Every game iyabuya lama-challenges ayo. Kumele sifundise ama-solutions ayo yini. Because it's still a process. We're still learning and we're still building each match. Of course, ama-losers wafuni, but nxa ikhona, we have to accept it and move on. Sithatha ama-positives. Yes, that's what I was talking in that game.
Iqembu leZimbabwe Saints liphenduke kusigaba se-Southern Region Division 1 nyakenye ngemva kokuba libhadale laqeda imali ebeliyikoloda inhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Leli qembu ligunyulwe kusigaba saphezulu ngomnyaka ka-2011 ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 lapho elixotshwe khona ngomnyaka ka-2014 ngoba lingabhadalanga imali yokubhalisa ekhutshwa ngamaqembu ukuqaleni komnyaka ngo 2015 dike ladlala kusigaba sika Division 2 kwathi ngemva kwalokho kwaba anganise lichabalele laselivuselelwa njalo nyakenye. Iqembu lezimbabwe Saints lemiklomelo emithathu ngemva kokudlala kathathu lonyaka njalo ngempela viki ezayo lizadlala lelesiwu ngensonto enkundleni White City. Phezu kwengalane imiklomelo kuhlezi iqembu leWange lona elemiklomelo yisikhombisa ukuthi endaweni yesibili kule qembu leRatanang lalo elemiklomelo yisikhombisa kodwa lihlohleka lutshwane. Iqembu leWange libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Ajax ngomgqibelo ukuthi eleRatanang lona libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Quality Foods. Endaweni yesithathu kule qembu leTalent Vision elemiklomelo yisithupha kodwa umqeqeshi walo uLizwe Sweswe uthi lonyaka injongo yabo akusiyo yokuphakamisa isicoco. Kumidlalo yeviki lesine kunomdlalo ogubhozisa amathe emalahleni lapho iqembu leWange lizadibana khona leleZPC Wange ngomgqibelo. Iqembu leRatanang lona lizavakatshela ePlumtree ngomgqibelo ukuyadlala lele Mainline kuthi eleTalent Vision lizadlala lele Indonsakusa ngasefilabusi ngensonto. Kweminye imidlalo yeviki lesine iqembu leIndlovu yanyathela lizadlala lele Ajax ngaseLuveve kuthi ngosuku olufanayo enkundleni efanayo njalo eleMakhandeni Pirates lizadlala lele Binga Pirates ngomgqibelo enkundleni eWhite City. Iqembu leArnel Movers lizadlala lele Mountain Climbers kuthi eleQuality Foods lizadibana lele Boson 90. Emdlalweni uzakuba seVictoria Falls iqembu leMossi Rovers lizadlala lele Kazmine ngomgqibelo. Imele iSilver 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngile ezinye zendaba ebezikhokhela abazali baveza imbono ehlukeneyo ngesuku zokuvulwa kwezikolo. Iningi likhala ngendleko esiza ezidingakalayo lapho abafundi sebephindela izifundweni. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzola selixotshise umkhokheli olunye uhlangothi lwaleli bandla unkosazana Thokozani Khophe edalela ephalamende. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokugqitshwa kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu phose amabili 185 bafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili 12. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ngokulalela ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.